isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 21 kumabasa 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje.
Nxa yena ebengelanjungu yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abathijisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho.
Kulowesilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo kahlanganeni silweni lomkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus.
Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe eziphenduke elizweni izolo zivela kweleBhilithane. Lezi phathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba bazahlala ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Iintatheli zindaba zikhala ngokulahlekelwa ngomunye wazo njalo uRay Matikinye yena obhubhe ngelanga linye loGift Phiri. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa obotshiweyo wamiswa emthethwandaba izolo esetheswa icala lokuthumela abanye umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Emmerson Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus yena engakathathi leli nyathelo. Umsolwa ngomnumzana Love Mojo kusekwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha 36. Umiswe emthethwandaba kamantshi echitungwiza izolo walelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Omnumzana Jokusekwa uzaqhubeka evalelwe abe sephenduka emthethwandaba mhlaka 13 ngenyanga ezayo. Abachuchisi bathi wathumela abanye umbiko wamanga owawusithi umongameli Mnangagwa wengeze uhlelo lokuhlala ngekhaya ngamaviki amabili lokuthi lolu hlelo lwaluzaphela mhlaka 3 ngenyanga elandelayo. Lanxa uMnangagwa esekwenzile xathu lokhu, abachuchisi bathi umbiko owasakazwa ngomsolwa wawungamanga ngoba umongameli Mnangagwa wayengakathathi leso sinqumo. UMnangagwa yena uphume kumabonakude ethukuthele phezu kodaba lolu ngeviki edluleyo lapho aveza khona ukuthi wayeselaye amapholisa ukuthi abophe lo owayethule lumbiko. Watsho njalo lokuthi ufuna ahlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ukuze abe ngumzekeliso kwabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube.
I think amafutshane umnumzana Zokusekwa ambondi kule licala elikhulu wakulesidingo sokuthi yethuke ngoba udlulisele phambili i-WhatsApp message njengoba wonke umuntu odlulisela phambili. Nxa yena ebengelanjungu yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abajujisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho ngoba i-charge ayifeyisayo isekelwe phezu kwe-Criminal Precedent Evidence Act. I-Criminal Precedent Evidence Act yikhayela amacala ayenhloso. Nxa ungakakhomithi icala ongakayenzi icala kuyakhala kule njongo engqondweni yakho ukuthi yenze icala langikhona, then wasufeza ngezinzo. So kuzaba nzima ukuthi abachuchisi baveze obala or babele lobufakazi obutshengisayo ukuthi umnumzana Zokusekwa wahlosa or ngesikhiwa bathi intention to commit i-offense ngoba yena ubengazi ukuthi wenze i-offense. So kuzaba nzima ukuthi etholakale le cala.
Umnanga kwa nguye mathupha owathi umuntu owethula imbiko le kumele aboshwe njalo avalelwe entolongweni okwesikhathi eside. Ngaleyo ndlela ubona imithethwandaba isenelisa yini ukulandela umthetho mpela baphathe udaba lolu bengela kwesaba ngoba luphatha umongameli welizwe.
Isenzo lesi siyatshengisela ukuthi imithethandaba lenkantolo ayikho independent kumba ihlolisho ngoba samuzwa umongameli welizwe last week echinga kakhulu esithi abantu abadlulisela phambili inkulumo or abakuzwayo kuma-social media kufanele bebotshwe. So it's clear ukuthi i-judiciary ayisozi-actenini independent ngoba umthethandaba asozi-actenini independent mina ikakhulu ema-magistrate court lapha okulabo manje abengelazibindi. Ambonthi umantsho le experience kumbe ayikhotha engagweba umuntu over ama-allegations over icala elinje.
Alubana ethe watholakala elecala umsolwa lo ulakho ukuvalelwa okwesikhathi esinganani?
Asithi utholakala elecala akula nkantolo engamgweba ukuthi ihlale phakathi ejele njengoba kungokuqala ukuthi yenze icala elinje, akala history or propensity to commit crimes.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhele kumachumi amabili lanhlanu. Uthi kuhlolwe abantu abangamakhulu edlula amathathu 457 izolo kodwa akekho ofunyanwe elo mkhuhlane lo. Asebefile labo balogebe bathathu kuthi asebehloliwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezintathu 3308. Sibuze udokotela Solwayo Ngwenya ukuthi abangaba benakanela ukuthi balawo lomkhuhlane ikakhulu abahlala kobulawayo kumele benzeni.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane esekasi ukuthi ahayize umphimbo bekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala, sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imthova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hhayi, lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into okumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakhansili okuthiwa i-Department of City Health, uyidingeleyo number ubusubafoni nela laba bantu babezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kwekuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako, bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bezokutshela ama-result. Bayekuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambelawo esibhedlela se-Thorngrove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbukisa abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane ubikangaka. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
UZulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Ye, mina bengicela ukuxwayisa uZulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu, njalo ubulala abantu masinya. 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona, uyabulala abantu abaningi. Yinto esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengelalwazi emakhaya langaphi ngaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele bezwa ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi kathe siyenzani ukuthi kathe siyenzani ukuthi.
UDokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo.
Um
umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lo mkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kube lokufuthelana phakathi kwesizalwane seZimbabwe ezingamachumi ayisithupha lanhlanu eziphenduke elizweni zivela kwelepilitane izolo. Lezi phathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba kumele bagcinwe ngaphi okwamaviki athile besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi abantu laba baphiwe indawo yokuhlala e-Belvedere Teachers College kodwa bala besithi bafuna ukuhlala emahoteleni. Kepha abazi ngokwenzakalayo bathi abantu laba bebesala ukuhlala kuleli college ngoba izambuzi zingcolile njalo akula manzi. UMangwana uthi abantu laba bagcine belala kuphela kuleli college izolo belindwe ngamapolisa ukuze bengabaleki. Akwaziwa ukuthi kuyiwa phambili bazaqhubeka behlala kulindawo na. Uzulu weZimbabwe laye ungenele kulolu daba watshengisa ukwehlukana ngemibono, abanye becothoza abantu laba kanti abanye ngekade bebasekela besithi balelungelo lokuhlala endaweni ehlanzekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo, kasihlanganeni silweni lo mkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus. Kodwa kungeke kuze kwenzeke ukuthi kuphakathi kunje, kuphakathi kosizo olukhulu kangaka, ilizwe lingelamaphilisi, lingelamaventilator, lingelamamaski, lingelazinto zokuthi odokotela bagqoke, amanesi agqoke, lingenelisa ukubhada lamanesi lamadokotela, lingenelisa ukubhada lizisebenzi, lingenelisa ukuthenga impupho, kungela kudla elizweni, kube lo muntu ofakwe wetelene. Hayi umdlalo onjalo nje kawukho. Awabadingelwe indawo enye, bangafakwe endaweni engcolileyo, badingelwe indawo kodwa hayi ewetelene. Singadlalini ngento embi kangaka kulo sizwe olungaka phakathi kwelizwe. Senzeni izinto eziserious. Abantu badingelwe indawo ehlanzekileyo kodwa hayi iwetelene.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe lolu kumele luphathwe njani ngoba sibone kwezinye indawo lapho abagcinwe khona. Ngiphe umzekeliso we-Plumtree High School lapho kulabantu abedlula amakhulu amahlanu abagcinwe kuleyo ndawo abavele kwele Botswana. Labo bayakhala bathi kuminyene kanti njalo kabahlolwa. Kumele luphathwe njani lolu daba?
Udaba lwabantu abavela ngaphandle uhulumende kumele alubambe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, into yokuqala leyo. Kanti-ke lukuhambisane ukwenza kwakhe lalokho okumiswe inhlanganiso yezizwe yezempilakahle emhlabeni, i-World Health Organization, ukuthi abantu bangathintani, bangaminyani, bangathelelani igciwane, ngokuba kule ngozi nxa beminyene ukuthi bathelelane igciwane kungenzeka njengoba bebuyile ukhona ogulayo phakathi kwabo abesethelela abanye basebegcina begula bonke. Indlela okwenziwa ngayo ikuthi kuphangisa ukuthi bahlolwe, bahlukaniswe masinyane abagulayo basiwe lapho abasiwa khona, kube sekulandelelwa labo abangabe beke bahlangana labo okuthiwa i-contact tracing, ukuze labo belatshwe, bahlukaniswe abantu, bangaminyaniswa, bavikelwe ukuze isifo lesi singamemetheki sigcwale ilizwe lonke. Uhulumende kalandele imigomo, izinto ezibekwe i-World Health Organization, iyo indlela yokuvikela ukumemetheka kwegciwane.
Uhlelo lokuvalwa kwelizwe lona luhamba njani khona ngapho kobulawayo njengoba solwengeziwe nje?
Lapha siyibonile i-lockdown iyaqhubeka ingezelelwa amaviki amabili okutsho ukuthi abantu baza baphakathi kosizo olukhulu kakhulu akula kudla imali ze-rent ziyavela ngapi imali zokondla abantwana kuyavela ngapi amabhenki avaliwe imisebenzi ivaliwe ilizwe leZimbabwe alifani namanye amazwe ukuthi lingenelise ukudonsa isikhathi eside kodwa ke kutshayisa ikhanda ngokuba ngapha kumele kuvikelwe abantu kodwa ngapha abantu labo futhi baphakathi kosizo olukhulu kanti ke siyabona ngalezimputshini abantu imbiko esiyitholayo ngokuthi kuleqembu lezombusazwe seqalile ukukhampena ukukhankasa ngempuphu yona leyo sizo olungaka kanti lamapholisa sezibeka phambili komzila wempuphu yibase beyibutha sebebuyela kusona siyana isikhathi sikamgabe lapho babephila khona ngecorruption into enjalo kayiqondanga kumele ikhuzwe abantu kwenziwe ngendlela eqondileyo evikela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi
Omnumzana efidlela ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Siphinde saxoxa njalo legqwetha umnumzana Dumisani Dube ngalolu daba.
Balungile ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo okungasoze kuphambanise impila kahle yabo. Kodwa umphathi welizwe ngomthetho wafakileyo lawo lelungelo lokuthi abantu bethathelwe amalungelo wabo wonke ngomumo esiku nxa bengasuthi indawo abahlala kiyo kufanele ukuthi behambe imthethondaba yiwo ongadeclare ukubana izenzo zomphathi welizwe kumbe zamapholisa sisikelwa yisisekelo sombuso weZimbabwe uhulumende bengathi maybe lo wenelisayo ukuthi ehlale ehotelini nxa bengalitholi ihotela eyathi lingamvuma ukuthi ehlale ngesikhathi esinje ezihlalele then okwesibili ngomthetho awula muntu ongaliswa kubana abuyele ekiwe xa lezi kuyizalwana zeZimbabwe zilolungelo lokuthi ziphenduke ekhaya
sesikhangela ilizwe elingakwenelisa ngabe abantu laba bahlaliswa ngapi kumele kube lomahluko na ukuthi abavela kwele Botswana bona bahlaliswa ngapi kuqhathaniswa lalabo abavela emazweni aphetheya
inkinga yokuthi silobaphathi abangelazwelo labantu kwamanye amazwe I think umhlaba wonke jikelele sibonele kule mthetho ephaswe ukuthi abantu abalamahotela bathathelwe amalungelo yikho ukuquarantena khona abantu inkinga yokuthi belakithi ngabantu nje abangenanhliziyo ukuthi ungeke uthathe abantu uye bafake endaweni engelamanzi usithi wenzela ukuvikela i-corona kuba-expose kweminye imikhuhlane njengabo-cholera diphtheria le minye imikhuhlane nje thuthwe i-waterborne disease ukubandlulula futhi abantu ngokuthi abavela kwele England abavela kwele Botswana asonto evunyelwe emthethweni isekelo sombuso weZimbabwe asikuvumeli khonokho kodwa njengoba kuyizikhathi ezingajwayelekanga ungeke labo basole kakhulu ngoba funa bebengakukhangelelanga kodwa lo lalo kwelamalungelo akhe adlanguleyo kule mvumo ukuthi imthethondaba uyedeclare ukubana izinzo zohulumende lezi azephule amalungelo abantu ngesekelo sombuso welizwe leZimbabwe
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 Intatheli zindaba ziphakathi kokukhala ngemva kokubhubha kwenye njalo intatheli umnumzana Ray Matikinye yena otshonela ngalinye lentatheli zindaba ye-Daily News umnumzana Gift Piri ngesonto. UMatikinye ubeyintatheli zindaba ehloniphekayo njalo ubikwa ewile nje esendlini yakhe kobulawayo wahle wathula. Umufi wasebenzela amaphephandaba achiyeneyo agoqela i-Financial Gazette kanye le-Daily News. Umnumzana Piri yena ubikwa ezabekwa kobulawayo namuhla. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
Hayi silahlekelwe kakhulu njengenhlatshelo zindaba zeZimbabwe ngobaba uGift Piri obe ngu-assistant editor we-Daily News lobaba ulayi Mathikinya obe wasebenzela i Daily News kodwa obese liqembe ezimele lodwa ay freelance wakuphi lobabo Mathikinya bebebaziwa benjengabantu abebekwazi ukubhala beku ngamadoda ahloniphekayo kakhulu entatheli indaba zeZimbabwe. La madoda ababili afundisile entatheli izindaba ebezivela emakolejini izingena kulumsebenzi. Ungabala ama-obituaries abhaliweyo, hayi bayakhuluma bayasho ukuthi bebephethwe ezandleni ezinhle befundiswa ukuqeqetsha.
Amalungiselelo okungcwatshwa kwababili laba lingaba lolwazi yini lokuthi ami njani?
Imbiko lokufika nje ngokulungiselelwa kwekubekwa kwamadoda amabili wonke ukhanya ngazathi aza bekwa kobulawayo umzimba kababo uphiri usuke nje arare ebusuku ukhangalelwe ukuthi wabekwa ngo-10 eWest Park. Lokho silindele ukuthi sizwe wekumuli yako ubaba Mathikinya ukuthi umsebenzi uzenziwa nini. Ngamafitshane silahlekelwe silusizi kakhulu njengeZimbabwe National Aids Task Forum silabo izihlobo zabo emthandazweni yethu njalo sithi lezi intatheli zindaba zilale ngokuthula.
Umnumzana Njabulo Ncube ngowenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo elizweni ngenani labantu asebebotshelwe ukwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Idolobho leli lilabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2214 asebebotshiwe. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende seqatshe izisebenzi zezempilakahle ezedlula inkulungwane ezimbili ukuze ziphathise kumpi yokulwisana lecoronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yeli njani balaleli, ngiyalibingelela. Gama lami ngunkosi Khona Khuphe. Hayi silusizi ngecorona ukuthi ngawunkulunkulu siyasingenela nemabhoda bakithi kumbe ngathiwa kuyadlula emabhoda abantu basethwa bale corona kodwa lo ngendlela abantwana sebeyakufeka ngoba ukhaya leSouth Africa, Botswana impahla bezisukodilivela impuphu beyihambisa labothukela labonibone phela abantu bonke bebethemba abantu abasemazweni mangcenzana sokunje sokuzima. Hayi besicela uhulumende shiwa bakithi basizwile kodwa lokhu hayi lokhu bathu sesifile hayi hayi sesifile sesakwazi ukuthi umkhuhlane lozaphela kuthi njengoba lokhu okungezelelwa lamalanga lasho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi lokhu memetheka ngamandla kodwa besicela uNkulunkulu angenele la ishu ngoba yenza abantu bekhaya sebeyakufa ngoba imali zonke zibuya eSouth Africa zibuya eBotswana zibuya kwamanye amazwe athiyeneyo so kade sakusathumezeka izimali sokunzima indawo zonke zivaliwe. Hayi hayi besicela uNkulunkulu angenele bakithi basizwile kodwa lokhu nxa ukuthi uhulumende lezinye inhlelo phela aholise abantu ukudla emakhaya bathole ukudla abantu bangabe lokhu bemelela laba bangahamba.
Salibonani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli. Mina uhlupho lwami ngike ngabona izithombe zika Vice President uChiwenga ehamba ehlola ngazi ukuthi uhlola amatende lawo uzofakwa khona abantu abazobe bequarantayinwa elokunjani abe-coronavirus. Okungikhathaze kakhulu ukuthi uShiwenga ugqoke ihovorosi le elokhuzeni eyokuzivikela but okungihluphe kakhulu ukuthi unensi omthela nge-sanitizer ezandleni ufake nje kuphela i-mask akanazo impahla zokuthi zimvikele. Kambe ngicela ukubuza ukuthi abaphathi belizwa omongameli bayakuqakathekisa yini iy'mpilo zabantu abasebenza ngabantu na especially ezamanesi.
salibonani balaleni, yalibingelela. Mina igama lam ngena lwalomntu ohlala eziqamba. Yes, yes, wasibili ngecorona kodwa sesibona izindlala njengoba abantu abaningi bebephathiswa from e-South Africa leBotswana. Hhayi, lokhu sokusebunzineni ebantu njengoba uhulumente weZimbabwe vele kaholisi bantu ukudla. Siyacela sibili ukuthi nga uhulumende laye uyabona ukuthi bakhulumana njani, kodwa lokho singafelwa ngabantu, abantu vele bazakufa. Siyacela sibili uNkulunkulu makangene le ndawo enjengalezo. Siyezwa sibili ukuthi i-corona sisehla. Hayi, 1 meter alibi right, le 2 meters ukuthi abantu bawubambe umthetho. Hayi, siyabonga abalaleli bethu elisilaleleyo sikhuluma. Mbingelele bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi. Mina ngukhuphe vele Homestead eKhezi.
Zomuhle olubingelelayo uMelusi Dube ngenjabulo. Hayi, msakazi, thina sinakho enhliziyweni zethu ukuthi indaba yecorona leyi isibizele movie yasilimaza kakhulu esimeni somsebenzi, esimeni somnotho wemali. Silimele kakhulu, asazi ukuthi kuyolunga kutheni, asazi kuyolunga nini. Esingakutsho, esingakugcizela ukuthi kabahlale endlini abantu njengalokho president besitsho, behlale endlini begeza izandla, bengabamba ubuso, befake namamaski, bengathinta amehlo lamakhala lemlomo ukuze sibavikele, bengenzi imihlangano emikhulu yamasonto lani. Siyabonga msakazi.
Sanibonani wasakazi abahle, ngithemba liphilile lapho elikhona. Msakazi omuhle, into ekhona nje izanu, abantu basemandebeleni ngabalandaba labo. Okwabo abakufunayo, bafuna ukubuya ngesikhathi sevoti, bebanikeza ukudla, beqede behambe. So into eyenzakalayo msakazi wami, izanu iyehluleka, iyahlukanisa abantu. Lokhu le moya wona lo owakudala, njengoba sasicabanga ukuthi ngumgabi, sokubonisa ukuthi umgabe kasekho, sokuyibo bona labo mnanga kasho ukuthi vele yinto yabo. Msakazi wami, angibona ukuthi njengoba iVictoria Falls injana msakazi wami, ingashota isibhedlela esikhulu, kuyikho lapho kufikela khona izethekeli ezibuyayo. Imali yafika iyangena eVictoria Falls, bayithatha bayise Harare.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeSouth Africa lithi liza kwengeza uncedo lokudla elilupha izizalwane zalo eziswelayo ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Kulesi dlova ebesivunule njengepolisa esivuke ubhova, sadubula sabulala abantu abalitshumi lasishiyagalombili kwele Canada izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amanye amankampani amakhulu kuleli lizwe agoqela elungisa indizamchina eBoeing asevulile lanxa abezempilakahle besithi lokhu kufaka abantu engozini yokuthelelana umkhuhlane we-coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-42,500 eMelika kuphela, njalo wahlasela abangu-791,000. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isilisa obotshiweyo eseteswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi uMongameli Mnangagwa seqalise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu. Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezifike elizweni izolo zivela kwele Bhilitane leziphathamandla zikahulumende phezu kokuthi abantu laba kumele bahlaliswe ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.